sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kweze kuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 28 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Ibandla leMDCT lithi lizaqhuba iCongress yokudinga inkokheli yalo entsha mhlaka 18 ngompalakazi njalo. Lithi akekho ozancintisana lomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora. Ibandla lezaphu lithi amalunga alo ahlangana lokwethuselwa ngabasekeli bezanu-PF lapho ekhankasela ukhetho. Yaqhubeka imidlalo yeFIFA World Cup namuhla. Kula maqembu aseAfrika amabili adlalayo, iGhana leCameroon. Zonke lezindaba lezinye siyalandela. Ibandla leMDCT lithi lizaqhuba umhlangano wokudinga inkokheli yalo entsha owe-National Congress mhlaka 18 ngenyanga ezayo. Njalo lithi akekho ozancintisana lomkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora edinga isikhundla sakhe. Kumbikwa wethu leizolo, uMonzora uthe iCongress le izaqhutshelwa eHarare kulandelwa isisekelo sombuso webandla lakhe iConstitution. Kuminyaka emibili edluleyo ngo-2020, ibandla leMDCT lenza iCongress ephuthumayo, i-Extraordinary Congress, lapho kwaqhamuka khona uDlakela eHarare. Abasekeli bakaMonzora bahlukuluza unkosazana Ntokozani Khuphe, yena osowaphuma kuleli bandla waya kubandla likaNelson Chamisa ele-CCC. Kuleyo Congress uMonzora wancintisana loMakhuphe, uMorgan Komishi kanye lomnumzana Elias Mudzuri. Sibuze isikhulumeli seMDCT umnumzana Witness Dube ukuthi kungani kungela muntu ozancintisana loMonzora.
Ubaba uMonzora nguye yedwa owakhethwa ngabantu bamaprovince kuNational Council ukuthi ame emelele sosikhundla, sikuthi ngesilungu inomination. Akula omunye umuntu owakhethwayo ukuthi ancintiswe kuleso sikhundla ngaphandle kukababa uMonzora. Osokusitsho ukuthi mhlaka 18 iCongress isisiyagcwalisisa ukuthi yebo kambe ubaba uMonzora usekhethiwe. I-constitution yethu iyapha isikhathi sokuthi abantu batsho ukuthi bafuna ubani lobani ancintise. Kodwa ke lokho kwenziwa njalo kuleli National Council yokugcina ezakhangela ukubana kwezwa kuhle khona ngomgqibelo nalolandelayo mhlaka 3. Ngakho sikuphetheyo manje ukuthi akulo omunye owakhethwayo. Ngakho ubaba uMonzora ngokomthetho singathi ngu-president elect osesiyagcotshwa yiCongress.
Sesike sabona ibandla lenu linqotshwa kabuhlungu ikakhulu kuma-by-elections. Lisiya nje kuCongress, kukhona yini okutsha elikuphathela abantu okungabahuga balivotele ngobunengi kukhetho oluzayo?
Engingathanda ukuthi abalaleli bakunanzelele nje ukuthi i-opposition yonke jikelele, amabandla wonke aphikisayo okubalisela lona lethu elikhulu le-MDC ayandisanga ukuthi enze kuhle kuma-by-elections. Kunengi okuyabe kungamanga kuhle. Labonabo abaku-opposition abangenileyo khathesi, yebo kambe bengabe bengenile kodwa kabayenzanga kuhle okungatshengisa ukuthi ngabantu abangathatha uhulumeni. Ama-numbers ayazikhulumela ukuthi kwavota 23% eyabantu abazavota, okutsho ukuthi iningi labantu 77% alizange liphatheke kuma-by-election. So isikhathi esiningi izanu iyazenzela umathanda ngama-by-elections ngokuthi abantu be-opposition abaningi abavoti. Kodwa sesisiya ekutheni kukhona esikulungisisayo, yebo yikho sibele Congress Yona lenkulu silanda ukhetho ngoba iCongress ngaphezulu kokuthi ibeke izikhundla kumba bakhokheli ukuthi ubandla liyakhokhelwa njalo umbutho uyakhokhelwa njalo sizabe sikhangelisisa asingathi ngama policies imigomo siseko eyokuthi uhulumende wethu eMDC uzabusa njani lokho kuvela kubantu ngoba iCongress iyabe ilabantu ababe bevela ezigabeni zonkana zelizwe kusukela kumuntu sibili okhona lephansi echolocho kuze kuyobamba oyabe segurube noma ngapi so yikho lapho esizathola khona okunengi okuzafakwa ku policy document yethu kumgomo siseko wethu okuzafakwa njalo kumanifesto esingathi lokho esiyabe sisebenza ngakho ekuxoxisaneni nabavoti ngomnyaka ka-2023 so iCongress yethu iza ngesikhathi esihle ithutsha labakhokheli abatsha ithutsha lomlayezo njalo ithutsha ke lokutsha okuzakwenza ukuthi abantu babone ukuthi iMDC isingcono kakhulu kulalokho okade iyikho khona ngayizolo ikakhulu ekutheni ukudabuka kwayo thizeni lokho okobe kusenzeka kukhiphe abanye abantu akade bengasebenzi kuhle labantu akade bengasoze bayenze ukuthi iMDC ibuse uhulumende kuhle
umnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla leMDC T Lanxa umongameli yamasoni Mnangagwa ekhuthaze abezombusazwe ukuthi bekhankase ngokuthula phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ibandla lezaphu lithi abasekeli balo bayethuselwa ngamalunga ebandla likaMnangagwa elezanu PF. Ngenyanga edluleyo kube lodlakela ezigabeni esifana leMatobo leInsiza. Lapho kuchaywe khona amalunga e-CCC ngesikhathi ekhankasela ukhetho lwama-by-elections. Udlakela lolu lubikwa lugxila impande kwezinye isigaba zeMashonaland. Ngeviki ephelileyo silethulele inkulumo-mpikiswano phezu kwalolu daba ebiphakathi kwelunga leZANU-PF uMnumzana Belief Gawule. Le sikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu onguye osungula ihlandla lethu lesibili namuhla
siyahlangana lakho kwethuselwa siyahlangana lakho kwethuselwana insiza sahlangana lakho kodwa ke bengithanda nje ukuthi ngiphendule udaba olukhulunywa ngobaba uGawule isihlazo esilalo kakhulu njengabantu besintwini ukuthi nxa sesijoyine umhlangano wezanu sesithatha thina sibe phambili siyithi njalo ama-victim ulihlazo elikhulu ukuthi uze umuntu wakithi ekhuluma into ekhulunywa ngubaba uGawule ngoba thina yithi esigcwele igazi esilamangcwaba angaziwayo ukuthi ngabantu abantu ngobani abangcwatshwa phansi ukhuluma ngokuthi abantu abayephula umthetho bayaboshwa ebuya nika umzekeliso kasikhala usikhala wenze liphi icala abantu abathisa izindlu esitungwiza baboshwe nini? Why amajele egcwele abantu abaphikisa uhulumende? Angazobuya lapho abugawula azenzeka nongcwele ngoba ubuye ekhathesi wajoyina umhlangano lo weZANU-PF. Akahloniphi abantu lo baba uGawule.
Naso baba uGawule.
Ngicela ungitshele kahle Ndlovu. Yazi ngifuna ukuthi ngikuchazele kahle la. Uyabona into ekhulumayo yokuthi abantu bethu bakithi nxa bekuZANU-PF kwamele bazihlolisise bazikhangele kahle. Mana ke ngikutshele imizwe leni umuntu wakhokhelelayo ukuthi likhululwe ngubaba uNkomo uJoshua Mkabuko Nkomo. Nguye umuntu uFather Zimbabwe onguye oyisibonelo njalo oyisimboli yokulwela kukhululeka kwelizwe leZimbabwe. Ebambele labo bonke abahlani kwabaphuma kwamalapha. Kanti yezi nxa ekhuluma njalo thina zange sijoyine iZANU-PF. UNkomo onguye yedwa wahamba wahlanganisa ukuthi akumanyani. Ngaleso sikhathi abantu bakithi wase ngasaphileki kungasasebenzeki. UNkomo wakubona kufanele ukuthi isizwe seZimbabwe kuze siye phambili asikulungiseni ngokumanyana. Akula munye umuntu walusha ukuthi amanyane sisizwe lethu njengoNkomo. UNkomo nguye owasuka wathi asambeni salandela thina lapho sikhona lapho uNkomo asishiye khona. Azange siphaphatheke nje sokugcwala iganga salandela ukhokheli bethu uyiwo wasiholayo sizilule isikole elizwe lethu.
Uyakhuluma ubaba uGawule Ndlovu uthi nxa ngimthola kuhle bakuZANU-PF njengoba bahanjiswa ngubaba uNkomo.
Hayi ubaba uGawule kusho ukuthi uza singakala isikhathi sike sixoxe ngodaba angaluzwisisiyo ukucabanga ukuthi uyaluzwisisa ubaba unkomo waba ngumessenger ngesikhathi abantu bakithi sebephela ukufa ukuhamba ukuyangena kumhlangano wezanu PF abantu bahamba bephethelwe isibhamu ekhanda abantu bephela kodwa bathi sebehambile kwabasobala ukuthi izifiso zikazaphu nezifiso zomhlangano lowo azihambelane ngakho-ke kwabaluleka ukuthi abantu bakithi bebheke ngemva belungisise ibandla labo angabuyi ubaba ugawu langitshela ukuthi yeyethu abanjaniswa ngubaba unkomo ekhohlwa njalo ukuthi since babanjaniswa ngubaba unkomo akuzange kube loyedwa owakithi laye owakhokhela
Isiya kuketho ilizwe lisiya kuketho nje babugawule kuyini elisiqhenya ngakho elizakhankasa ngakho elingathi likwenzele uZulu njengezanu PF njengohulumende
kungayisho babonkomo engalizwe lezizintshaka kade sibabona babonkomo lanabelele phansi ngomsebenzi wabo ukumayana isilizwe leZimbabwe abanye bengafuni walwisa kangaka unkomo ukuthi umayana isilizwe kodwa abanye abangafuniyo abavele bengafunela leyo unity yakhona kodwa babonkomo wabona ukuphela kwabantu ukuthi ilizwe leli abantu bayaphela abantu bayabulalana sokungcono kuwenze kube nokumanyala kwesizwe yikho kwancedisayo ukuthi kube ngokuthula namhlanje ubona ezimbabwe silungiselele ukhetho babankomo abantu bayakubona khona ukuthi ubunzima esibhekane nabo lobu bubangelwa yini babankomo ama-sanctions siphuma phakathi kwe-covid siphuma phakathi phakathi kwe-MP ye-ukraine ne-russia emuva kakuyiwa phambili siyaya nkomo sigalete abantu bananzelele ukuthi kulo mumo onjalo izitha kodwa ziyalwisa ukuthi aluba uhulumende wezanu PF yehlulekisa
umnumzana Belief Gawule ngoibandla lezanu PF ubexoxa ecingweni lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu Udaba lokudlwengulwa kwabesifazana lusemlonyeni kaZulu kulandela izehlakalo zokuzithwala kwabantwana ngalesi sikhathi somkhankaso owe-16 Days of Activism Against Gender-Based Violence oqhutshwa emhlabeni jikelele. Udubo lokwendiswa kwabantwana kanye lokuhlukuluzwa kwabesifazana ngabesilisa ezindlini ngendlela ezitshiyeneyo lalo luyadlondlobala. Igqwetha umnumzana Ngqobani Sithole uthi uZulu kumele bambane alwisane lalimikhuba.
Omama sebekwazi ukuthi sebehlukuluzwa. Omama bebevele behlukuluzwa kusukela kudaladala. But bebengabikwazi ukuthi lokhu okwenzakala kibo yikuhlukuluza and njalo kufuze kureport. I think ngokuya kwesikhathi abantu bangathatha a strong stand against gender-based violence. Angithi into lezi zayazisehla. Ngithe mina umuntu uzwa ngogodo. Well, that's the principle of sanction. That's the principle of penalty. Angithi nxa umuntu ungampenalizanga angasazwa ubuhlungu katshintshi ukwenza. So as long as izinto zonezi zisenzakala abantu bengazireporti zisenzakala abantu they get away with it it will be an incentive to obaba ukuthi babehlukuluza abantu besentwana so ngakho ke we expect ukuthi omama they will take a stand bekele ukuwithdraw laba ama cases wona lawo they will take a stand kungaba lama prosecutions that are successful then you will see into lezi zizabe ziya zisehla ngokuya kwesikhathi we have to talk about this we have to confront it it's a discourse ofuze ukuthi ilizwe liyikhangele lidile layo kuzabe kwelanga sesikhuluma sokwedlule
iyona imithetho yokujezisa izephu lamthetho abantu abahlukuluza abesifazana ungathi yanele yini bayazithola yini izigwebo ezifanele abephula umthetho
Well, I think umthetho lwana mina ngendlela engubona ngawo ufanele. Inkarakatha ukuthi umuntu angephula umthetho kumele ajeziswe. And ama courts ethu kumele asebenze ama cases lawo as quick as possible. Like the what they thought they are dealing with corruption. Bayakwazi corruption vele yenziwa yibo. But well, that's not the point. Ama courts gabe serious about this gender-based violence because at the end of the day, these are things that are going to be affecting ama relations as injury. So if they are going to be prioritized, they are creating ama ama commercial courts, angezi, create ama courts that are going to be dealing with gender-based violence, then I think we will be on the right track. At the end of the day, the penalty, I think, is enough.
Udaba lokwendiswa kwabantwana lokhe lusiya phambili eZimbabwe lanxa nje abantu abaningi belusola ngisho laye uhulumende esithi uthatha amanyathelo. Ungathini ngalolo daba?
Leyo yingozi leyo. Yingozi sibili ngoba leyo nto leyo kumele ukuthi ngesikhathi sanamhlanje, 40 years after independence, or 40 something years after independence, futhi ukuthi ngabe into esesingasakhulumi ngelangayo. Isivisele emuva, it's primitive. Abantwana laba, we have to protect them. We have to encourage them so that at the end of the day, they are not being abused because they become i-vehicle yokuganga. Angithi into leyo kumele civil uhulumende athathe inyathelo eliqinileyo kiyo. Ayilwise ngayo yonke indlela. Ngoba ngikhathesa ukuthi sibe sikhuluma la ngakho, hayi into esifisele emuva, lusihlazo nje, inyala.
Umnumzana Ngqobani sithole ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. I-Chronicle ivika ukubana induna yohlobo lwesithwa esanda kukhethwa eCholocho. UChief Goledema uthi lanxa kulabantu abathi kabafuni ukuba phansi kwakhe, uzaqhubeka ejumayela ivangeli lokuthula lokubambana. INewsday yona ithi uhulumende usebenzise imali edlula isigidi esilengxenye yamadola aseMelika, i-$1.6 million, uhambo lwequla leziphathamandla zakhe eziphatheke emhlanganweni we-Convention on Climate Change kwale-Egypt kunsuku ezedluleyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibonani, sanibonani basakazi le studio 7 nonke lonke. Sanibonani. Yilinjani? Hayi, sina siyaphila. Sibonge indaba elizilethela zona ezinhle kangaka. Ngithi mina benginesicelo njengomlimi ubana uma kukhona abangixhasa ubana le nto ngiyenza iphumelele. Cela lensizeni abasakazi be studio 7 ukuthi maybe ngaxhumana nabanye abalimi abangazisiza. Ngiyalima ngikhona phana isekhaya zekhezi, into eshota ngayo ngamazi, amazi basakazi. Ubana ma ukuthi ngathola isizo ngiqhubekele phambili lento yami, ngikhona ukuthi lami ngisiza umphakathi. Uyabungenakho ngihambe nami ngithengisa. Ngiyacela abasakazi, ngiyacela bonga kakhulu, libe nosuku oluhle, ngilifisele into enhle, libe nempelasonto enhle. Ngiyabonga.
Sanibonani bantu bakhethile njani ngezindawo ngezindawo. Hayi, siyacela zakhamizi umhlaba wonke, asike sizameni ukuhlanganisa amakhanda ngoba lapha siyazibonela ukuthi i-government yeZimbabwe yesitshontshela inkomo zethu. Umnankagwa nabantu bakhe yibo abatshontshayo. Akula muntu ongaboniyo ukuthi kanti ubusela benkomo lobuwayi kungakhontroleki. Abantu sebehlabe bawulawula, akula sizo, akula tshintsho, kodwa inkomo zabantu zilokhu zihamba kuza lamalanga. Kwafakwa umthetho ukuthi amakete akasamanyezelwa, inkomo zezihamba zithengwa egangeni emahlahleni. Ngumnankagwa owapromota lobo busela lobo, njengalokhu inkomo zabantu ziphele. Lalokhu inkomo lezo kuthiwa izitreyi lezo ukuthi aziyathengiswa, akuvalwe lokhuya. Ukuyala abantu kumele bekuvale lokhu. Umhlaba wonke akuvali ukuthengisa kwezitreyi. Kanti imali leyo iyakuphi? Imali ezitreyi. Usho ukuthi inkomo yomuntu uma iqeda athengiswa bona bezithathela imali leyidle. Izakhamizi ma zifuna ukuprotekta imfuyo yazo, azivali ukuthengisa kwezitreyi lo. Mnankagwa labantu bakhe laba abakhe bezame ukuthi if befuna imali besebenze njengabantu abasebenzela. Abantu bakhathele ngokusela benkomo. Usela benkomo abukhontroleki bantu babili. Akula mapolisi elizweni. Akula president elizweni, konke kuyafanana nje into eyi-1.
Salibonani, salibonani Studio 7. Injani bantu be-Studio 7? Hayi, mina ngiyaphila bantu be-Studio 7. Ngikhuluma no Prince. Mina ngithanda ukuthi khona kulaba abathi khona banqumilizwe hayi madoda hayi somhlasele madoda ihlomhlasele madoda asabuyele emva bafowethu ayikho iphathe engisapota kodwa ngikulaba abathi banquma ilizwe hayi hlomhlasele bafowethu ekudala sirewotshwa kudala sirotshwa ngento eziqondane nathi thina singabantu basesindebeleni hayi hlomhlasele bantu basesindebeleni ongafuna uzoyila thina sisibheke phambili kudala sirotshwa bafowethu so bafowethu hayichayi hayi emarapi angijoyinanga part kodwa-ke emarapi phambili nge-emarapi phambili ngomqondisi moyo engamazi ngakithode matophe kizisayit
bobe kungabalaleli be studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 sikhangele ezivela kwamanye amazwe. I-Reuters ibika ukubana izulu lesikhukhula libulale abantu abalitshumi lane 14 kwele Cameroon. Abantu laba babikwa bebebuthene emfeni enkundleni yebhola. I-AFP yona ithi amasotsha ambalwa azame ukugenqula uhulumende wakwele Sao Tome kodwa ehluleka. Ithi kufe abantu abane kulesi sehlakalo. Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar.
Balandeli benguqu ezemidlalo lamhlanje iqembu leMorocco okungelinye lamazwe aseAfrika asemidlalweni yeFIFA World Cup lenze isimanga izolo lanqoba eleBelgium ngethuka 0. Amanye amaqembu aseAfrika adlalayo namuhla abalisa eleCameroon lona elizanqikilana leleSerbia kuthi eleGhana lona lizabhuqana leleSouth Korea. Kweminye imidlalo ekhona namuhla, iBrazil izadlala leSwitzerland, iPortugal yona izanqikilana leUruguay. Sokube lezimanga eziningi kule midlalo ezifana lokunqotshwa kweArgentina iSaudi Arabia lokunqotshwa kweGermany iJapan. Sixoxele intatheli izindaba ezemidlalo uJafet Ngwele Dube.
Awunkomo, izimanga lezi okukhuluma ngazo yizo ezenza ukuthi inguqu kube ngumdlalo nje omnandi, ezenza kakhulu ukuthi iWorld Cup kube into esithokozisayo esiyabe sifuna ukuyilandela. Ngoba nxa uyilandela lapha ukwazi ukuthi hayi kuyahamba njani, kuzathini, kuyasuka kuye ngaphi. Asiyo nto liyani uyaziyo ukuthi hayi iReal Madrid yawina, iManchester City yawina, into nje siyabe sihleli sikhangelele ukuthi hayi kanti lapha kuzohamba njani kuzohamba njani and akula muntu ongatsho ukuthi empumela game le yaphuma injani njengoba usitsho izimanga nje sizibonayo and khona khona kuyasithokozisa ngoba soze sihambe sibukela sikwazi ukuthi impumela iminjani sihamba kuyabukela ukuthi sikholise sibone inguqu njalo kuphume ngenye impumela esingazange sayicabanga I think okwamanje kuhamba kuhle abantu bayikholisa nje imidlalo leyi lawona lawo ama-results engayisiwo nje abantu ababewakhangelele kodwa iphuma njalo hhayi yiwo abawafunayo abaningi bawathokozelele ngoba uhamba nje usukwazi ukuthi hhayi leliyani iqembu liyawina hhayi akuchaza ayisikho okumnandi ayisikho esingathi siyakuthokozelela
Amazwe aseAfrika namuhla kudlala iCameroon leGhana ubona ziqhuba njani lezi zombili kanti ubona wonke nje amazwe aseAfrika ubona likhona yini eliza kwenelisa ukudlulela phambili
ngathembile ama team lawa ngibona angasenzela ngcono nje ngendlela yodlala ngayo njalo lama team lawa adlala lawo angiboni ukuthi ngama team angawehlula kakhulu Cameroon hayi ngiboni Serbia lapha nayi ngayishaya le Ghana hayi South Korea ngiboni ngayishaya sabona umdlalo weGhana le Portugal laphana iGhana yatshengisa nje layo ukuthi hayi ngakhona ukuthi lithele emambuleni lo bengasangazange yawina kodwa yayisisondela iPortugal siyayazi i-team enkulu and kodwa iGhana yona hayi yayiticha yadlala yangani enjani izayibamba yathokozisa nje ukuthi amazwe ethu e-Afrika adlala ngendlela enjengayona le ukuthi ibambe isondele idliwe 3-2 ngamazwe anjengawePortugal kodwa ekuthini yahamba phambili hheyi kuzoba nzima lapho ngoba hayi asidlalanga kuhle amagemu okuqala so amagemu lawo esibili hheyi ya sizawabona ukuthi kuyaphumela njani sesiya awesithathu ikhe sizaba lolwazi khona ukuthi kuminjani kodwa hhayi ngathi kuyasinzimela nje njengamazwe e-Afrika loba nje imorocco ishaye i-belgium angeke ngithi kuyathembisa kusiya phambili ukuthi iqhubeke i-first stage angazi mhlawumbe imorocco ingazama kodwa hhayi hayi itunisia layo itshayiwe so esh ya kuyasizimela thina kwele Afrika asihlale sile themba nje njengoba sike satsho ukuthi izimanga ziyenzeka umdlalo wenguqu asithembele ukuthi kuzaba lesimanga
ngempela izimanga ziyenzeka uJafet Nqwele Dube intatheli zindaba yezemidlalo sikhangele izibaya ukuthi zimi kanjani kugroup A iNetherlands iyohlezi phezulu ilandelwa iEcuador Senegal ihlezi kunumber 3 laphana ile 3 points Group B iEngland yakhokhela nge-4 points ilandelwa iIran kuthi iMelika ikuzinga lesithathu Wales number 4 number 0 ku group C khona kumi kanjani Poland yakhokhela ilandelwa iArgentina kuzothi iSaudi Arabia then Mexico Group D France yakhokhela ilandelwa iAustralia Group E Spain yakhokhela ilandelwa iJapan iGermany ihlezi kunumber 4 okungangokuthi inga-eliminatwa iloba nini Group F Croatia yakhokhela ilandelwa iMorocco Group G kukhokela iBrazil ilandelwa iSwitzerland kuthi kuGroup H iPortugal ekhokhelayo ilandelwa iSouth Korea siziphetheke ngebezihamba phambili ibandla le-MDC lithi lizaqhuba iCongress yokudinga inkokheli yalo entsha mhla ka-18 Mpalakazi kodwa akekho ozancintisana lo mkhokheli walo umnumzana Douglas Monzora kwanele mthwakazi asibeni sonke kweza kusihlwa olivalelisayo ngontungamilinkumo